Ukhanya kuludaba oluhle kakhulu ukuthi sokulephilisi elilakho ukuthi lelaphe umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ngike ngabona lapha kade mbala olunye ugwalondaba lusithi iphilisi leli liyelapha i-COVID-19 le singathi mild to moderate. Njalo kukhanya ngani leli liphilisi abantu abangalithatha nje bengemakhaya. Akusafunakali ukuthi nxa umuntu engaba layo izikhathi eziningi abe siya esibhedlela njengalokhu ekade sikubona kusenzakala kusukela umkhuhlane lo uqalisa. So ngilethemba ke elokuthi i-US Food and Drug Administration izakupha ke imvumo kule inkampani ukuthi iqalise ukusebenzisa leli philisi. Njalo ngikhangelela ukuthi leli philisi lizanceda kakhulu. Sikhangelane lalokho ukuthi kulabanye abangafuniyo ukuthatha ama-vaccines. Nxa umuntu esegula awujayelekanga ukuthi umuntu ale ukuthatha umuthi. Ngakho-ke lalabo abalayo ukuthatha ama-vaccines ngalesi sikhathi mbona ngani leli philisi lizabanceda, mbona ngani bazakwemukela leli philisi, ngoba kuyafana lokuthi nxa utholakale ulomkhuhlane ungaye esibhedlela awusoze ufike uyale phela ukuthi unikwe imithi. Imithi yanathwa. Ngakho ngibona ngani ke abaningi nxa umuntu uvele uyifuna impilo yakho iqakathekisa, hayi uzalithatha ke leli philisi kumbe lumuthi. Ngokuya kwezikhathi kukhanya ngani laba abacubungula ngezempilakahle lama-scientist balokho beqhubekela phambili bebona ke indlela zokuthi silwise umkhuhlane we-COVID-19.
Umumo walomkhuhlane wona ungathi unjani kulezi nsuku eMelika?
Uma ngilalela indaba kumbe i-news kumbe ngibala lami lamaphephandaba kukhanya ngani inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lehlile kakhulu ikakhulu kumaviki amabili edluleyo. Kubikwa ke inani lisehla kancane kancane, njalo lenani labantu abalahlekelwa yimpilo lalo likhanya lisehla kakhulu. Kukhanya ngani imfundiso yokuzivikela ilokhe ichathekelwa uzulu mihla ngemihla. Loba abanye belokhe besala ukwamukela ama-vaccines. Kubikwa ukuthi kusukela ekuqaleni kuka-September kumbe ngaphambilini nje kwalesi sikhathi abanye abantu bavulekile ingqondo bavuma ukuhlatshwa amajekiseni okuvikela ke umkhuhlane we-COVID-19. Njalo silethemba lokubana ngokuya kwesikhathi amazwe amaningi omhlaba azaqhubeka ezama ukulwisa leli gciwane, kuvikelwe impilo zabantu, kulondolozwe impilo zabantu. Khathesi indawana eziningi lapha kwele Melika isikhathi somqando sesifika, sizwa njalo kule nkuthazo yokuthi abenelisayo kabajahe bayehlatshwa ama-flu shot. Bekhona bona ababangasoze bahlabe ama-flu shot, yibo futhi bona ababathi abangasoze bahlabe ama-vaccine e-COVID, kodwa inkuthazo ikhona, ikhona sivili. Indaba ye-COVID i-vaccine abantu abaningi bakhonona ngokuthi i-vaccine yangkhona yaphonga ukuphuma nje masinya, kodwa amanye ama-vaccine afana labo flu lawo eminye imikhuhlane edluleyo kuthatha isikhathi eside ukuthi aze atholakale. So abanye abantu lokho belombuzo wokuthi ha le yaphangisa ukuphuma kuthi ukuthi kukhona okunye okubi ngayo, kodwa ke hayi, mina ngahlatshwa sivili amadosi wonke omavili. Ngibona ngani ngivikelekile kakhulu.